abantu balokwesaba lokwethiwa okukhulu ngoba abantu bakuqala ababonakala balala umkhuhlane babonakala ngemva koba sebehlangane labantu abaningi. So uhulumende umphakathi bohlele ukuthi adinge labo bantu bonke ababonana labo abahlangana labo bantu ababelwa umkhuhlane bevela e-Italy. So okutshengisa ukuthi inamba yakhona izoba nkulu kakhulu ma lapha abazotholakala khona abantu abo ngoba khona manje uqale kuthiwa usedebheni lapho umuntu wakhona afikela khona. Edobheni sewukhona ePretoria lakho ngathi baziwaisiyo ntamba umuntu abanye sebebenawo. So kusho ukuthi into nje engathi abantu ayibaphathe kathi yabethusa kakhulu. Ukukhangela umumo wezempilakahle sasafika muhle wona ngokukhuluma kodwa ma usiye esibhedlela hayi ayisikho okujabulisa kwenzakala esibhedlela.
Manje abantu bayahlangana yini endaweni okubuthana khona abantu abaningi kumbe sebebalutshwana abantu sebezivalele ezindlini?
Abantu bayahlangana baba ngoba into eyenzakala lapho esasafika into abaningi akakhulu abahlala kuma-settlement kuma-informal settlement lalezi ndawo ezinjeazo zomasikwata tentu abanayo information epheleleyo ngokuthi kumi kanjani bayezwa lapha nalaphana abanye amaredio abanawo ama-TV abanawo. So abantu abangathi bayethuka kancane yilaba abane-access kwi-information lamaredio nama-TV bebona emakhaya nakwezindawo hhayi abana-information. So bayahlangana abantu lapho kunethwa khona umntwana bayahlangana endlalweni etshiyeneyo. So kusho ukuthi kulula ukuthi umkhuhlane uqhubeke phambili umemetheka ngendlela eyenzakala kwamanye amazwe.
Kubonabo ababonayo kuma-TV ubona ungani balokwethuka yini lokwana okubangela ukuthi bayothenga impahla ezitshiyeneyo ezifana lamamaski lawa lokunye kokugcoba ama-hand sanitizer bayakwenza yini abantu?
Ye hayi bayakwenza futhi laba abakubonayo bayakwenza ngoba nge-weekend ke ngathi kejobheki ama-shops amaningi ebe ngingena kuwo bethola abantu bebele amamaski phakathi abasebenzi ama-shops labanikazi bama-shops bebefaka amamaski ngoba besesabela ukuthi abantu abezayo bezothenga mhlawumbe bangezayo lowo mkhuhlane. So kusho ukuthi iningi yalaba abantu abane-access to kuinformation balokwethuka bayathenga lezo zinto ngoba ezinye zizokuthi zibalesithi zizokala kwamanye ama-shops lapha azakala kanjabo-click labo-dishcam. So bayathenga abantu boshuwa bayesaba abantu kakhulu balokwesaba okukhulu esilini.